umthetho vele wona uyavumela ngoba nxa kumbe uyisola kumbe uyisabe kumbe uyisibotshwa amalungelo akho kathatha kathatheki ngamalungelo akho kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabiswa izathu asodale asonkantolo yikomishini ingazi ukuthi ngokuthi singathi khona banama-arresting powers ya sokukubona ojaha labantu ukuthi nxa sebesizosebenzelela izinto bephendula bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho bazaphrodisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni lelanga lokuthi akuhluphi kulilungele akudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amaketa
abanye bekhala ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakhe ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezanu PF aziyikhatshana libona sengathi udaba lolu lungahamba njani
siyazibheka inkohlakalo ngalo nxa sebezame bekhuluma ngendaba yenkohlakalo iyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathesi awusuze kuifikeuzeuzakhona abalacala ngoba isivumelano sikasikho lezet bavumelana lecampany sosobusiness osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazisela ukuthi angisho ngesikhiwa wabuchofisa judiciary akusuze kusethuse ukuthi engaphuma nje bengiyabe ngenacala ngoba laba bangabantu abaphilisa ngoba awusozeyizwe independela ngasemntu ezanu lapha ukusela uqonda lenda wona ohlala egwana labochigumba bona abanika ochizayo labo labo ithimompe ibhizinisi lakhona akuyesibathole okwakade.